Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mogela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 8 kumbimbitho 2022 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje eZimbabwe namuhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa abesifazana emhlabeni jikelele olwe International Women's Day. Bekunyakazela endaweni ezijiyeneyo namuhla ikakhulu emadolobheni abantu besehluleka ukuthola izimota zokuhambisa ngoba inkampani yezuko isilela ngamafutha epetulo ledizili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele Kenya namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili owezimbabwe Kenya Joint Permanent Commission on Cooperation. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EZimbabwe namuhla limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yabesifazana olwe International Women's Day. Kuphume inkuthazo yokuthi abesifazana batholiswe amathuba okuba zinkokheli kanye lendlela zokumelana lobunzima obudalwa yikuguquka komkhathi i-climate change ngoba kuyibo ababhekane lobunzima obuphindiweyo. Kubika uMavis Gama.
Abesifazana benhlangothi ezijiyeneyo zempilo babuthene bethakazelela International Women's Day emkhosini owenzelwe eHarare Gardens esigodlweni lapho abenhlanganiso zabesifazana ezehlukeneyo zibe zile ndawo zokubukisa umsebenzi eziwenzayo. Isiphathamandla senhlanganiso yamagqwetha eyeLaw Society of Zimbabwe unkosikazi Tedzai Gideon Mlambo obekustanda sabo lapho abekade bebukisa khona ulandisa kabanzi ngalokho.
Kuqakathekile kithi eLaw Society ngoba amalungelo abomama kithi amalungelo aqakatheke kakhulu. Silapha sihlanganela abanye yithi esabuya nomqondo wokuthi sibuthane. Sabuthana saba ngama-organization afana 16 ahlanganisela ama-organization atshiyeneyo ayenza ngokwabomama ngoba sibona ukuthi amalungelo abomama aqakathekile lawo. Ngomkhulu ukuthi sikhambe sisilwisane lento le ethiwa i-gender-based violence.
Wengeza ethi enye indikimba abangayo njengehlanganiso ye-LSZ ngethi break the bias.
Sitsho izinto esivele sizikholelwa kizo kusukisela kudala ukuthi omama abalamandla amandla ngabo baba kuphela ukuthi omama abalamalungelo siyala namuhla sithi hayi asishiyene le mqondo yakudala. So we are breaking the bias.
Unkosikazi Lindani Dube ophatheke kumikhankaso yokulwela ilungelo loluntu uthi luqakathekile kakhulu lolu suku lokunanza imisebenzi yabesifazane lamantombazane.
Sibona lathi abantu abafazi sisingabantu abaqakathekileyo kakhulu. Yikho lathi sifuna ukuthi silukhankasele lolu suku ngoba umuntu ongumfazi sebonakala kungaze kube kusesikolo lathi sesihambe ezikolo. Kukanti-ke ngasemuva kwakungaqakathekisi umntwana oyinkazana wayephelela endleleni kuthi imali isiphelile kodwa umntwana ongumfana ingaswelakali. Noma kuma-elections kumele ukuthi nxa sikhetha abakhokheleli bethu kumele kukhangelwe ukuthi i-50-50 leyo iyaqakathekiswa yini.
Emazwini akhe afundwe ngunkosikazi Jennifer Mhlanga, umsekeli wendaba zabesifazane lentuthuko yamabhizimusi amancane laphakathi emele unkosikazi Sithembiso Nyoni, utshele uZulu ukuba uhulumende uyakunanzelela ukuba abesifazane lamantombazana ikakhulu emaphandleni kuyibo ababhekane lobunzima ngokuguquka komkhathi njengoba kuyibo abathembele kakhulu kokutholakala kumvelo. Osaphethe isikhundla sokuba ngummeli wenhlanganiso uhulumende uthi umbimbitho yinyanga ayibeke eceleni ukuba kuqhutshwe inhlelo ezijiyeneyo ukunanza imisebenzi yabesifazane lamantombazane. Kungakho ethethele lithuba ukuphawula ngokusemthethweni lolu suku oluqakathekisa abesifazane. Olamhla umkhosi ungenwe ngabasekeli babaphathintambo bengatsha ezijiyeneyo, iziphathamandla engatsheni lezi abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ogoqela ezokholo kanye laye uZulu yena obelibaziswa ngabeqembu lamapholisa lezomculo ipolice band. Ngimele iStudio 7 niseHarare nginguMavis Gama.
Siloku sikutaba lunye kobulawayo inhlanganiso ezilwela amalungelo abesifazana zinanzele lilanga ngomkhankaso wokukhuthaza amabandla ezombusazwe ukuthi alandele isisekelo sombuso welizwe esigabeni sokulinganiswa kwamathuba ukuze abesifazana bengavalelwa phandle ezikhundleni zobukhokheli. Kubika ubathabile Masuku.
Enye yalezi nhlanganiso iWomen's Institute for Leadership Development ithi injongo yomkhankaso lo ikukhuthaza abesifazane ukuba baqunge isibindi bancintise ezikhundleni zobukhokheli kukhetho lomnyaka ozayo luka-2023. Unkosikazi Duduzile Mathema owe Wild uchasisa kabanzi ngomkhankaso wabo lo.
Kumnyaka ka-2022 iWomen's Institute for Leadership Development ithe yahlanganelana lomhlaba wonke jikelele ekunanzeni usuku lwabesifazane ngokuthi iqale uhlelo lwe Get the Balance Right campaign. Lo mkhankaso usebenza ukukhuthaza omama ukuthi bazithole bephatheka labo kwezombangazwe. Njenge Wild sikhangelele ukuthi amabandla awezombusazwe ananze ukuthi labo abangena ekhethweni bakwenza ngendlela ephakamisa omama enanza ukulingana kwamathuba ngobulili.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo ukhansila wabobulawayo uthi kubalulekile ukuthi abesifazane bafundiswe ngokuguquka komumo womkhathi.
Singabomama siqakathekisa abakhokhelayo ukubana sikhangele ukuthi impilo zabomama sikhangele kakhulu lomkhathi lo otshintshayo esithi climate change, ngoba yithi esilimala kakhulu esiba sengozini sikhangele ukuthi umkhathi uba lama disasters anjengabo cyclone Idai labo lezinto esikhangelele ukuthi zi suka zingenele ilizwe. Ngakho kuqakathekile ukuthi omama labantombazana labantwana nje jikelele bakhangelelwe ukuthi bayafundiswa ngakho babekwazi, ngoba ibaba basengozini enkulu.
Unkosikazi Trishin Leya umhlali wakobulawayo uthi sekufanele umphakathi wamukele ukuba wesifazane ulakho ukuba yinkokheli engcono kulo wesidlisa.
Ilanga labo esifazane liqakathekile kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi lokho esisalele emuva thina omama. Umphakathi lokho ukholwa ukuthi inkokheli eqotho ngowesilisa, kukanti njengalokho okuthiwa yi-theme yalonyaka kuqakathekile ukuthi sibonwe ngelihlo linye labesilisa. Njalo lokhu sekungathuthukisa ikusasa yethu, ngoba ungananzelela vele umuntu ongumama uhambela phezulu, uhambela phambili. Njalo silakho ukuthi senze umsebenzi ongcono ukodlulwa owesilisa.
Inhlanganiso eZimbabwe National Family Planning Council ithakazelele ilanga labomama lanamhla ngokupha zonke indlela zokuhlela kuhle imuli kanye lemfundiso ephathelane lezimacansini kungelambadalo. Abesifazane bathole inhlelo lezi Elista House Clinic kanye leklinika yabo esesibhedlela sempilo. Umphathintambo wendaba zabesifazane lentuthuko kwamabhizimusi lamancane laphakathi laphakathi, unkosikazi Sithembiso Nyoni, uthe ekhuluma lentathelindaba izolo eHarare, uthe abesifazane yibo abasebenza kakhulu ezimulini ngezikhathi lapho kube lenguquko yomkhathi engabe idale ukuba kube lendlala. Ngalokhu abesifazane bagcina beswela ithuba lokuzithuthukisa kumfundo kumbe ekuphathekeni kwentuthuko yomnotho welizwe. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingobathabile Masuku.
Umongameli Emmerson Mnangagwa wethekelele kwele Kenya namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili oweZimbabwe Kenya Joint Permanent Commission on Cooperation. Umphathi ntambo obona ngokwethula kwemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ukuthi umhlangano lo ngowensuku ezintathu njalo ujonge ukuqinisa ubudlelwano kunhlangothi ezitshiyeneyo ezigoqela ezokuthengiselana. Kusenjalo uMnangagwa usekhethe uMnumzana Nelson Musonziwa ukuthi aphathe isikhundla sikamtshutshisi omkhulu uprosecutor general kulandela ukuthiya umsebenzi kukaMnumzana Kumbira iwodzi yena obikwa engezwa kuhle. Bekunyakazela endaweni ezitshiyeneyo zelizwe namuhla ikakhulu emadolobheni abantu besehluleka ukuthola izimota zokuhambisa ngoba inkampani yeZupco isilela ngamafutha epetulo ledizili. Lenkampani ithi yehluleke ukuthola amafutha ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ithi uZulu akumelanga ekhathazeke ngoba iphakathi kokulungisisa lolu daba. IZupco okuyinkampani kahulumende iyo yodwa evunyelwa ukuthwala abantu ikakhulu emadolobheni kulandela ukuvalwa kwemijova. Amakhombi avunyelwa ukusebenza yilawo aqhuba umsebenzi ephansi kwalenkampani kuphela. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube uthi udubo olubhekane leZupco lolu luveza sobala isidingo sokuthi uhulumende avumele imichova ukubuyela emsebenzini njalo isebenze izimele.
Uhlupho lokusilela kwamafutha kwenkampani kaZupco luhlelwa kukhanya ekuseni bekulendwendwe ezinde abantu beswela izimota zokuthi bahambe edolobheni besiya emsebenzini etshiyetshiyeneyo ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo. Khonoko ke kuvele kwaveza ukuthi uhlupho lwemonopoli esihlala sikhuluma ngalo lubangelani ngenxa yokuthi uZupco yena wehlulekile ukuthi athole amafutha kumadepo akhe ngesikhathi esifaneleyo ngoba siyakwazi ukuthi uZupco uthela egalajini eliyabe liphakathi kocingo lwakhe. Kodwa amanye amagalaji abe la ifuel kodwa ngenxa yokuthi bona kumele bathele lapho kumele bathele khona ezindaweni zabo kubangele lolo dubo ke indwendwe nasezisiba zinene. Kodwa ke izimoto ezincane lezi ezabe zisiya kibona uveve kibonkulumane la kwezinye indawo bezigijima zithwala abantu okutshengisela ukuthi amagalaji amanye alayifiweni. Khonokhana ke kusitshengisa sobala ukuthi imonopoli esihlala sikhuluma ngayo ibangelani. Imonopoli yikuthi ikhampani ethile ibe yiyo yodwa evunyela ukuthi yenze umsebenzi othile. Konokhana ke sokusivezele sobala ukuthi uZupco kungaswelakala amafutha okuhambisa abantu bahlangana lohlupho olunjengalolu abahlangane nalo namhlanje.
Ukusilela kwezimota ezithwala abantu ngenxa yokuvalwa kwamakhombi ngohulumende kunjani kulezi nsuku?
Udubo lokusilela kwezimoto ezinye ngaphandle kwaZupco lokulusiya lusiya phambili qhubekela phambili. Amapholisa akafuni ukubona lapho kudlule khona lezi zimoto ezincane la makhombi la ayivele esebenza. Okubangela ukuthi kugcine sokugijinyiswana sokuyigundwane lekati kungavele kubonakala ukuthi izimoto lezi ezinye sezithwala abantu zibasa ezindaweni ezitsheneyo. Ama-roadblock akhona ayesabeka idolobho lonke kabafuni ukuthi babone izimoto lezi ezincane ama-underfit kumbe amakhombi lawa lawa ombahiwa labo City Transit leminyi imchova as long bengekho under ibhana kaZupho kabafuni la kuyibona emgwaqweni khona khona ke kubangela ukuthi nxa sokuthe kwaba lo dubo olunjengwa namhlanje lolo lokuthi uZupho kabonakala emgwaqweni nxa yokuselwa kwamafutha abantu basuka bathwala nzima kakhulu kungayisiki ukuthi amagaraji wonke kawala mafutha ngenxa yokuthi uZupho yena nguye egarajini lakhe ongazange athola amafutha ngesikhathi esifaneleyo kusokubangela ukuthi abantu ke bagcine nxa sebethe bathola izimoto ezingabahambisa ezinye sezibacharge imali eziphezulu kakhulu bagcine bephuzile ukufika emsebenzini abanye sebethwala nzima ukufika ezikolo abantwana besikolo khonokhana ke uduvo olubangelwa yimonopoli esihlala sixoxa ngayo ukuthi kayiqondanga ngenxa yokuthi namhlanje ke uZupho uyehlelwe luhlupho lokuthi amafutha asilela sokusitsha ukuthi wonke umuntu sokumele azwe ubuhlungu obuzwe nguZupho yiyo ke imonopoli lobuye uba esihlala sikhuluma ngayo.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Aya esanda amathuba okuthi izigaba zeMathebeleland zizalahlekelwa izihlalo edale lePhalamende ngenxa yenani eliphansi labantu ababhalisele ukuvota. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi lanxa isimise uhlelo lwayo lokuphuma ijumo isiyabhalisa abantu ezabelweni olwe-mobile voter registration okwamanje. Kumele labo abalokhe bengakabhalisi baye kwenza lokhu emahofisini ayo. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Abezeki bathi uma abantu bengaqhubekela phambili bengayibhalisela ukuvota, indawo ezithile zeMandebeleni zilakho ukuginywa ngemva kohlelo lokudala izigaba ezintsha olwe-delimitation njengoba isilungiselela ukusungula uhlelo lokubala abantu olwe-census ngenyanga ezayo. Ngemva kwalokho basebebumba izigaba ezintsha zokuvota ama-constituencies. Umqondisi wezeki kobulawayo umnumzana Innocent Ncube ukhuthaza uZulu ukuthi aye emahofisini abo elizweni jikelele ukuyabhalisela ukuvota.
Esikumeleyo yiblitz ukuyaphandle, kodwa emahofisini sivulile ilizwe lonke 63 districts and the 10 provinces kuvuliwe kuyabhaliswa from Monday to Friday 8 AM kusiyatshaya u-4 kuyabe kubhaliswa abantu. Asimanga ukubhalisa ngoba umthetho esiwusebenzisayo uthi khona i-voter registration is continuous.
Nkosikazi Janet Moyo ngomunye wabancintisa emele iZANU-PF ku-Ward 21 kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa mhlaka 26 Mbimbitho.
Hayi, mina uhlelo lokukhankasela esigabeni sami lu-right, sibili kuyahambeka, kuyasebenzeka. Labantu siyabatshela ukuthi hayi bo bantu lingali, okuqakathekileyo kuyarejista ukuvota ukuze nga ufuna ongakufuniyo inkalakatha okuqakathekileyo. It's for you to go and vote.
Umnumzana kucacaphulu omele i-CCC uncintisa isikhundla sokumela inkulumane kobulawayo edalele parliamente.
Ubunzima wenu ukukhampena konke vele kakujula kunzima ngoba abantu angeke bathathe for granted. Ivoti labo angeke bathathe for granted, kumele ulicele. So siyacela, sicela nathi njengabantu sibabonisa esikwenelisa ukuthi sikwenze.
Umnumzana David Ndlovu oncintisa lophulu emele iZANU-PF enkulumane yena ukhuthaza abatsha ikakhulu ukuthi babhalisele ukuvota.
Silokhu sikhathazeka ngakho ikakhulu ontanga abayibo esibakhangele ukuthi bazaphathela izwe lakusasa ababuyi ukuzobhalisa. Besifisa ukuthi babhalise ukuze bavikele i-constituency yabo ikakhulu boBulawayo yonke nje.
Umsekeli wesikhulumi se-CCC umnumzana Ostalo Siziba uchasisa ngokwenzakala ebandleni lakhe uhlelo lokubhalisela ukuvota.
Umkankaso ka-2020 uhamba kuhle, kanti sikhangelele ukuthi sisukumise umkankaso oka-2023 ukuthi abantu berejise ukuvota ngoba yinto eqathi ke ukudlula into zonke ukuthi bantu bakithi msakazi omuhle asambeni berejisa ukuvota.
amandla ezombusazwe aphakathi womkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bayabhalisela ukuvota loba nje bebhekane lenkinga ezithile. Ibandla elibusayo lezano PF lona lithi kusiyafika umnyaka ka-2023 bakhangelele ukuba labantu abayizigidi ezinhlanu babe sebebhalisele ukuvota. Izeki ithi kobulawayo kuphela inyanga edlule kube labantu abadlula izigidi ezine 4,219 ababhalisele ukuvota okulinani eliphansi kakhulu. Kuthi eMathebeleland South izigaba ezine kwezilishumi lantathu yizo ezenelise ukubhalisa inani elizakwenza zingaginywa kumbe zibanjaniswe lezinye iziqinti. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kulife Talk lamhlanje kuhlelo The Connection esikhangela imizamo yokuhuga abasakhulayo ukuthi bayebhalisela ukuvota kukhetho luka 2023. Umphathi ntambo obona ngezokwethulwa kwemibiko unkosikazi Monica Motswangwa namuhla uthe uhulumende uzaqinisa inhlelo zakhe zokuthelezela ukwenzela ukuthi abalimi bethole isivuno esithexaxa. Ngakwelinye icele abalimi bathi ukudla kuzasilela elizweni lonyaka ngenxa yokungani kuhle kwezulu, njalo bathi lanxa lingaze line khathesi alisoze livuselele zonke izilimo esezivunile. Kubika uStandekile Mhlanga.
Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano labaphathi ntambo bakahulumende eHarare namhla, unkosikazi Motswangwa wengeze wathi uhulumende uzaphathisa labalima ingqoloyi. Kodwa ingcwethi ecubungula ezokulima umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi lokho akusoze kusize abalimi makhaza.
Udubo lukahulumende wakithi wande ngomlomo njengepintshisi, kaphuzi ukukhuluma nje lezinto ezingasebenziwe. Nabo abalimi athi uzabancedisa bakuthelezela kuqala, uyabancedisa ngaliphi nxa amanzi akhona ukuthelezela kwezinye indawo evele emalutshwane? Manje ke kubi kakhulu ngoba umnyaka ozayo ngokhetho asikezwa. Ngoba nxa sokuyiwa ekhethweni ngiyakutshela kuphuma lako konke kukhuluma inkulumo ezimnandi eziqumbaqumba indlebe, kodwa iqinisweni kuyabe kuzikhanyela ukuthi kakulalula. Abalimi makhaza kumele bazibonele, kumele bazibonele sibili, ngoba nokuhulumende ayikwe indlela abanceda ngayo. Uzaqhubeka ke ebonga ubakhangeza konke okuncinyane, njalo engabakhangezeli ukuthi bakhangezele ukuthi basuthe, hayi kwenzela ukuthi agcine igama abe sejibili kathi khangelani mina alilamba ula muntu ozakufa. Usekwakukhuluma omunye wakohulumende kona lokhu ukuthi ngomnyaka ozayo kakho umuntu ozabulawa yindlala. Indlala abantu babulala ukusa kwamalanga la, le mbiko ekhutshwa zingatsha mhlawumbe ze-United Nations lingatsha lezi zizimele zodwa bayatsho ukubana indlala ibhokile. Abantu kumele bazame imizamo yokuthi bazisize ukovuka uzenzele kuleli lizwe ukahulumende ngamaphupho nje.
Umnumzana Zintimkandla uchasisa ngesimo esisemasimini.
Emasimini sithandekile labalaleli, hhayi kwehlisisa izinyembezi. Sengangafika kogodlayo ngeviki eliphelileyo, ngaba sematshitsheni ngapha kwelikamasuku ngaya enqameni womathema, ngakhangela ngadlula langapha ngokuya esigodini emzingwane, hhayi akulalo. Abantu bebelime kakhulu, ngabona belandela khona ukuthi kwakuthiwe izulu lizaba liningi, kodwa osekusemasimini hhayi akusathembisi. Uthi gqagqa nje lapha lalapho ungathi kungoseseluhlazanyana, kodwa-ke hhayi ngobana amabele amaningi kakhulu njengomumbu, ilanga livuleke usubhaceka, kutho ukuthi nga usufika kulelo bangavele lingaze ligune likazamculo kawusancediseki songamahlanga nje hayi emasimini kubi into emalisayo nje into engathi ingcono zinkomo izifuyo nxa uzikhangele emadlelweni zisesengcono hayi zisagcwele kodwa kwemasimini kuvele nje abayinxele ukuchinisa nje vele azange bachise ngoba nikhaba belilihle belimile abantu ilanga lavuleka akulalutho
umlimisi njalo isiphathamandla senhlanganiso ebona ngezokulima eGreen Africa Technologies umnumzana Angleston Sivanda uthi ukungani kwezulu kungawubhidliza ngamandla umnotho welizwe
nxa izulu lingananga kutsho ukuthi imali ekade zibhajethiwe kuluhlu lwesikhwama selizwe sezisuswa zihambise ku-emergency leyo ekuswelakala kokudla futhi kwenza ukuthi ilizwe lingaqhubekeli phambili kwenza ukuthi lama sustainable development goals lawa awasoze enzakale nxa kube lendlala ngoba ukuqeda goal number 1 ukuqeda indlala akasoze aneliseke ukuthi afinyelele so kuyaphambanisa kakhulu ukuthuthuka komnotho kanti njalo singakhohle ukuthi umnotho esikhuluma ngawo eZimbabwe sikhuluma ngomnotho ovele abantu bephila below ikuthiwa ipoverty datum line bevele abantu behola imali esinganeliyo kube njalo bese kuphinda kusweleka ukudla abantu bangasavunanga emasimini kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu
asizweni umnumzana Sibanda ixwayisa abalimi ngezinye izilimo abangazilima
zikhona izilimo ezazivele zilinywa ezinjengamabele onyawuthi kuthiwa izilimo ezincane ama small grain yizo ezasezatholakala ukuthi ziyanelisa ukuthi zincede abantu babe lokunye abangakubamba kumbe abangaphila ngakho ngesikhathi sobunzima ngabe uhulumende uyaqhubekisela phambili inhlelo zakhe zokwakha amadamu lezokwemba imigodi yamanzi ukwenzela ukuthi amanzi atholakale kuzigaba zonke kungaba lamanzi kuzigaba zonke abantu bazanelisa ukuthi balime bethelezela babe njenge-Israyeli okungani khona izulu kodwa Israyeli iyalima ithengise bese kusithi kunjalo ke kube zikhona lezilimo ezidingakalayo ngaphandle kwamanye amazwe nxa abantu belamanzi thina njengekampani siqhuba amagranadilla kukhona njalo okunye okuthiwa ogarlic lento ezinjalo abantu abangazilima benze imali bese bethenga ke umumbu mbele impuphu kwamanye amazwe so ngindlela futhi esingenza ukuthi ilizwe lakithi li-survive ebunzimeni ngoba ukulima umumbu akusiniki inzuzo eyangaphi kanti njalo umumbu uyaphambaniseka nxa kuthe kwaba le-drought enjengayonali
umphathintambo obona ngezokulima umnumzana Anxious Masuka usanda ukugcizelela ukuthi uhulumende uzakwakha amanye njalo amadamu azaphathisa kunhlelo zokuthelezela ngimele umsakazo we-Studio 7 khonapha e-Washington DC yimi usithandekile Mhlanga
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet. Livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Siziphethe ngebezihamba phambili eZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba namuhla ekunanzeni usuku lwe-International Women's Day. Bekunyakazela endaweni ezitshiyeneyo namuhla ikakhulu emadolobheni abantu besehluleka ukuthola izimota zokuhambisa ngoba inkampani yeZupco isilela ngamafutha epetulo ledizili. Umongameli Mnangagwa wethekelele kwele Kenya namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni wokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili oweZimbabwe Kenya Joint Permanent Commission on Cooperation. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni ngo-half past six. Asibeni sonke kweza kusihlwa kusasa ngo-half past seven. Yimi untungamilinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.